Inkendi enzela omunye umuntu lawe ingenziwa kuwe. Lapho sizama ukutshela abantu ukuthi ubaba kaSwele ukunqatshwa kwakhe ukuthi engabi yi-presidential candidate kungenziwa njalo kukhanye kusenziwa kwabanye abantu abangasuye kaSwele. Njalo into ye-G40 versus Lokesta yinto eyazakalayo ukuthi yinto yomdeni ye-ZANU-PF. Thina bebandla le-CCC siyakhangela sicubungule kodwa sikubone phambilini ukuthi yona linto yokubindana kwabo kungagcina kuveza ukuthi iZANU inyamazana enjani ubudlelwane bayo namanye amaphathi. Sibona kuhle ukuthi abantu bathiwe ilungelo le-constitution, constitutional democracy, labo abantu abavunyelwa ukukhetha lokukhethwa ngabantu. Yikho ke ungabona indlu noma umdeni ibindana bebulalana bebanga isikhundla. Kungaba njani uma sekuvela omunye umuntu ongasuye emdeni? iZANU itshengise mhlophe lapho ukuthi isaba ukuncintisana labanye, kayifuni abantu abaningi ukuthi babuye bazencintisa ngoba ayizithembi. Khonokho ukuthi baze bayedinga omunye umuntu wakomangwana ukuthiwa ngulafudel e-High Court, ngumuntu ofana nalofudu othathe fakwe esiqongweni ezenze ukuthi ukhwele yedwa. Kanti hayi ufakwe iZANU-PF. Ulafudel Mangwana ngoweZANU-PF. Kutshengisa ukuthi iZANU iyesaba amanye amabandla labantu abaqinileyo ukuthi bazencintisana layo. Yikho libona nsuku zonke lokho eyafakwayo imithetho yeZANU yokucindezela. Lokho kwasungulwa i-CCC ayizakilali kahle, iyanqatshelwa ukwenza imihlangano, iyanqatshelwa ukuhlangana labantu. Kutshengisa mhlophe ukuthi ngabe bayavunyelwa yi-constitution, ngabe i-CCC layo sebayibhana ukuthi ingakhontesti. Sesithwele nzima. Lokhu kwaqalisa 2000 ibandla, amabandla e-opposition kawaphiwa intshukuntshu efana nayo ngezikhathi zama-election. So kukhutshwa mhlophe ukuthi iZANU ayifuni umuntu olabanye abantu onakana okungasokwezana. Nangu umntanabo, nangu isihlobo sabo ukaSwele namhla sebemvalela ngezizathu ezithile abazigebha lapha nalaphayana. Kodwa siyakwazi ukuthi kulabanye abantu akuthiwa ngobhutsha abahlala eGoli iminyaka yonke bakupha presidential ballot, abazake vele baziwe ukuthi ngobani nokuthi bahlala ngathi, kodwa sibazi bihlala eGoli. Kulabantu abaningi abavotayo abahlala emazweni after 15 years bayabuya bazevota, abazake vele banqatshelwe. Yikho lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi ZANU-PF they are scared of any competitive and strong contender. Bayesaba ukugqukulana labanye abantu, bayesaba ukubindana labanye abantu, bayesaba amabandla afana ne-CCC, bayesaba ubaba u-Advocate Chamisa labasekeli bakhe. Yikho libona abantu bayadutshulwa, bayabotshwa, basemajeli, obaba uMdloti labopopurayi basebenzisa imibhobho ababotshwa kule impunity. Ngalokho isifundo sesisibona ngalokho abakwenzisa kaSwele yikuthi iZANU ifuna ukudeclare one party state.